emthethweni okhona lapho eZimbabwe we-domestic violence akuvunyelwa ukuthi ubaba achaye umama kumbe umama achaye ubaba. Xa sikhangela i-domestic violence esiyiqasisileyo kuphalamende edlulileyo engathi yi-7th parliament, umthetho nalawo uvele kawuvumeli le-domestic violence. Ukuliwa kwezindlini nje kakuvunyelwa. Abantu bayaxoxisana nxa kwehlulene, bayahamba emthethweni bancedise nesingathi ngomantshi kumbe ngamapholisa bancedise ekhulunyiswane ihlale endlini abantu bekhululekile. Kuyinto edanisayo kakhulu ukuthi sizwe ukuthi obaba bagijime baye emthethweni baye besithi batshaye.
Ubona ungani izizathu zakhona kungaba kuyini ezibangela ukuthi kukhanye omama sebeyibo abatshaya obaba? Kungaba kuyikuthi lokho okuthiwa ngama-human rights kumbe ama-rights abo asebengani bayafaka phambili?
Ngiyabonga kakhulu. Ama-human rights nxa siwakhangele kayehlukanisi ukuthi lawa ngabo baba lawo ngabo mama. Xa sikhangela umuntu yena umuntu ulelungelo lakhe lokuthi uphile kahle ebe ngumuntu ophilayo nje ekhululekile empilweni yakhe ejabulile empilweni yakhe. Kodwa into engiyibonayo lapho engayenza kakhulu kube lo dlakelo ezinzima esekunanzelele kakhulu ukuthi ukuswelakala kwemali, ukuswelakala kwemisebenzi. Ukuthi bese silale khona phezulu lapha